Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukubana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Nayiphumelele okuncane kule $1,200 sizigqubekele lesisemzini yethu kumelela ukuthi ebanki kuze kungene $1,200 asikhathali athinethe arelaphi.
Libikwa seliqansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni abalisa koBulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe impumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola emelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,260. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUS ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombaliso semakhaya, goqela lombaliso saqala ukungena emsebenzini, lombaliso selabo 25 years esemsebenzini, lombaliso seza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lazo. Khuluma lamhla umnqamula juqu lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani i-NJNC lapha bama khona bexoxa ngathi langeholo lethu, kumelela ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhla ka 23 Nhlolanja ukuthi njengesimo sezinto sesime kanje kujeke ibheju imali esiyidingayo $1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi bengavuka bonke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokwenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela bengazibona ukuthi balamandla baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende ezabathethisa ngenhlamba esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengqo. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuza ukuthi ingqoqo enhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 siziqhubekele lesisemzini yethu. Melele ukuthi ebanki kuze kungeni $1,200. Asikhathali athinete arelapi #teachersforusdollarsalary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubexoxa icingweni le Studio 7 eselubhane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangalelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni we-JNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqatshi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano wokuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba umphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathindabo wahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende kangitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa-ke ukuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela omongikazi yiba ngathi baphezulu baphambili lapho ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokugoqela lababalisi. Ngibone ngathi uhulumende uliqhuba lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli elibusayo. Mbona athi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basi ngubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona okuthembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abazakubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngitsho kusesele iRhodesia owawaphatha buchapa izisebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhikishe khalele imisebenzi abanye chie hulumende abopha abanye babo abanye bachaye njobe nguhulumende olesandlisilula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kusebenzi zakhe bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela lengqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezemfundo obeqoqa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osinguye onqobileyo obekhangelelwe ngabanengi umnumzana Peter Obi waba ngowesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni afana lelakobulawayo lele Harare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abaningi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uDubo ikuthi zinlutshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezekhe befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele vodwa besithi hayi thina sifisa ukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje kobulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha abantu abadala omama obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele akusafani la umnyako ophelileyo lapha ade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuyawungani ku-next year kuyingani isikhathi esikhatshana kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hhayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siye bhalise ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe.
Bakhona yini elilokhele ihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kaba soze bavote kulolu khetho njalo baphazi zathu ba
kathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinaze ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyelele eze kuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili abantu abathen ama-18 years lo nyaka between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yokuthi bakhulumisana bebodwa ngaso bantu abadala bakhulumisana labontanga kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma legenga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayibulili bunye kumele zixubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kungani asiphendulisizwe lati izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kumnangagwa manje sifune sitshele engasikhulumele ukuthi sibuye emakhaya nasihlupheka kanje. Igama lami nguBishop. South Africa, sikudala ngisebenza South Africa, ngathi ngasuka ngesikhathi seguguraun isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavulele lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemithi mangayephelile sisoko lesikhona la sihloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunisayo sihloke sivikana la singalazincwadi. So sicela umnankakho engakhulumi into engayisiyo. Siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimenzi. So kwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo? Bantu-ke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. Ye so sicela umnankakwa esihloni phe sinikeza amandla athi ukuthi sisebenze khona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingela izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Gibela mahala ezimotweni lezo. Siyasifikisa emzini yethu lezo zimota. Siyacela loko kumnankakwa kasihloni phela athi singabantu kalwisane lokuvuselela ilizwe kuphela. Ngiyabonga.
Hey, livuka njani Studio 7. Siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Ngithanda nje ukugqugquzela abayouth aseZimbabwe. Uyayibona impumelo ephuma eNigeria, amayouth aphumile ahamba akhetha ileader abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi uyawina uPeter because ubesupporta kakhulu ngabatsha. Lathi singayenza kanjani? Yithi imajority ezweni lakithi. Asiphumeni ngobuningi bethu sisitshintshe lesi simo kusezandleni zethu. Akukho ezandleni zikamnankagwa. Lo mthona uthiwa mnankagwa urigi election akulona iqiniso esengakwenza uma kusondelwene, kodwa uma igephu lilikhulu akeke azaphumelela.
Shayela Studio 7 wonke amagumbi wonke umhlaba lapho elikhona amakhona wonke. Hawu lapha isikhalazo sokuthi abantu shiwa lapha abakhona barejiste bavote. Kwenza ukuthi umuntu nxa esebenzela emtarini ngwenkayi kumele urejiste khwapho lapho khona lapho usebenzela khona. Speciali abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki besiyafika kubonyathi le lapho kwabo khona rejista khwapho uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade uphinde ubuyelele nekudulwa kwezimoto lezi awusoze kukhwaniseka, akusoze kwaneliseka. Abantu kuphela nesaziso ukuthi ngabe siyafiselana nje sonke abantu bakamthokazi lapho elikhona elisebenzela khona livote likwazi lapho livotela khona. Nansi i-MRP limelele bantu bakamthokazi ukuthi limele lithuthele imisebenzi licine ekuphele ukuba ngumakolokoza kuvula ibulawayo ivule i-industry. Nangumthokazi umqondisi moya president wethu uyivusa ibulawayo kubhuka ama-industry wonke lana athathu esiwe eHarare aphenduke bheki lisebenze lisebenzele emakhaya kuphele lokuhlala emagangeni bonke abasegoli abangaphenduki bazosebenzela kobulawayo. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 linjani mthokazi wonke. Siyabonga inyuzi ukhuluma ngudawu 263. Hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje, abantu abalungile abazilungiselele ukuyekhaya. Kufanele abantu bakhiphe izano abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izandla ngangcono ma noma bezariga kodwa sizame ukuthi yikhiphe lo nyaka ngoba ngaphandle kwalokho asiyahluphiwa kuzivuke naphakathi walangapha lakho e-South Africa abantu bayajujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazimiselanga ukuziliswe ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikile le $100 lapho bona khona ukuthi kahle kahle la amakhesele ezalukwazizana bayadelela abahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basukutela abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumente. Ngiyabonga msakazi.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngohlanhla mahlango seBotswana eFrancis Town eBlock 8 ekhaya lupana esigabeni semalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla lonkomo RJ lomalumam uPaul Ngwenya loJabulani Ngwenya losathulani usandivula laphana ndilinjani lonkomo laphana nkosikazi wakhe uPriska ngithilinjani labangale kobabazala konamdumisi ngithilinjani loLdlovu kumajoyibana laphana loMosco osebenza i-DDF ngithilinjani lonke ukuphila hhayi ngabathi nasiyaphila seyirejistreni ukuvota lingakhohlwa phela ukuthi lo nyaka kuyavotwa ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abamilinjani lonke emalunku libingelelwa nguNhlanhla Mahlangu kwakonanhlanhla laphana eChangane ngiyabonga
siyabingelela msakazi sabo kakhulu umsebenzi lokudana kakhulu ngokuzwa ezinye izikhulumeli ikakhulu lokuthi ungisiba lukhulu inyona ukuthi yena ma ekhuluma ungatixeka kakhulu amaopposition kanti-ke akumele ngakwenza kanjalo ngoba ngakuyazi ukuthi amaopposition afana labo-triple C angaphasi kuncindeze njani ezimbabwe ngabekakhuluma i-triple C government ayizange vele ibuse kubusizano so ngeke ukuthi bayaphatha behluleke ngoba bake bevotelwe bebe ngokhansila noma bebe ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezanu PF president akula nto ungayenza baba ma ungakwazi i-opposition yezimbabwe icindezelwe kakhulu ma ungakwazi so kuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla libusi i-opposition ke kubona kathi ma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho so mina ngilusizi ngoba kula bantu abasagxeka i-opposition enjenge-triple C ingani kumbe bona bathengwe izanu ispecial lo yena obaba unyoni ngizwe ngani isikhulumeli sezanu nje kafuna ukucala ngoba i-opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilinye ukuthi ayivotelwe iphiwa amandla ke kubonakala ukuthi mayelo president wayo yena umeya wayo lo councilor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bek ukuthi kunjani manje nge-opposition e-triple C ama-leaders akhona wonke asemajela abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili babotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanyo ungabakwazi lokho-ke suzaqala ukuthi usichazele kahle udona ufuna ngayo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho wokhetho lokuqilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolu khetho abathi ukuphuza ukwethula impumelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolu khetho. Kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le-All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana Bola Ahmed Tinubu eyililo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Muhammad Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla eli ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lo?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshiki lobhanqa phakathi kweAPC lePDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana iOP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku southern part of Nigeria lase central, kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavote. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi three way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena icandidate ezaba ngumongameli number 1 kuzafanele inqobe amanye ama candidates, phezukwalokho fanele izo uze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibano ngawina, ngibona ngani hayi uthi nubhungu yozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavote angawatholanga ikakhulu kuNorthern Nigeria ayiwazambuyisele muva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo ukugcina kuvela kubo internet kubo WhatsApp maybe ngokulutsha ana kwakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhetheni leNigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibilo lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhetho eNigeria vele lihlala lule nkinga yithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa kuannounce ama results kwama states amanye uzwe kuthiwa kule 30 or 40,000 amavotes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lamavoters angu 700 but uthole kulamavotes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama results wona seannounciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke enkukuningi.
Hayi, siyabonga ke lo nge umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe nguye sibili umnumzana onqobileyo ukukhetho lolu kwebandla lika Muhammad Buhari, nguye onqobileyo we-PDP walandela kwasekubuya umnumzana Peter Obi. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.